azazama nje khonoko ngoba belokubezama ngoba Trump elale bafonele ebusuku ebakhuthaza kodwa kusiya ngenani labantu ababothwayo laba abenza udlame mhlaka 6 January lendlela abantu abanye bangkhona sebekhuluma ngayo thina kasizenzelanga besithunyiwe kuzakwenza labona laba base Congress babe lokwesaba ngoba abanye bakhona bazagcina bebotshiwe ikakhulu umama lo abakhuluma ngaye kathesi ukuthi wayesethusela abanye abazama ukubuza lo uzagcina kumbe ephumile Congress ngenxa yokuthi umthetho kawusoze umvumele ukuthi aqhubeke senza izinto zakhe abezenza ezokwethusela abantu. Angiboni mina ukuthi kuleli lizwe kungaba lo mbuso odlame ngalesi sikhathi ngoba umthetho walapha ikakhulu iFBI bayalandelela amacala wona lawo njengana lawo bengakhathalekile ukuthi umuntu ngubani. Abanye bakhona izenzo zabantu bezenza insitha zizabahambisa emajele. Njalo ngesikhathi kusiya ngesikhathi udubo lukaTrump lungadeda kumbe uTrump nxa engasela Twitter engasela zonke lezi zinto i-social media lapha bekhuluma khona labantu bakhe.
Indlela umnumzana Donald Trump kade ebusa ngayo singabona yini abanye abafana loTrump ngesikhathi esilandelayo?
Umbuzo wakho ngendlela uTrump abebusa ngayo ilizwe kumbe ayenze khona ukuthi abe labalandeli bakhe ababa le ndlela yokuthi bethembeke kuTrump hatshi uthembeka kuRepublican Party. Ukuthi nxa ungowe-Republican Party ungalandeleli uTrump bayakwethusela. Kuzaphela but iqiniso elihle yukuthi kungaba khona omunye umuntu oza kuba njengoTrump kuRepublican Party nxa iRepublican Party ingathathanga inyathela elokuthi izahlukanise labantu laba abanye abalengqondo zobugebenga kumbe ukubusa ukwenza izinto eziningi ngoba abantu abaningi ungababuza ukuthi batholeni kuTrump. Abanye bathole ukukhululeka ukuthi benze izinto zabo ezimbi njengama-white supremacist lama-group lamanye aqaqanjiweyo aqaliweyo. O-businessmen bathole inotho ngama-taxes kodwa kusiya ngesikhathi laba abantu abafuna ukuba bebe siba behlukuluza abanye betshona bethwele impopo bethwele amafleki kuzaphela ukuba khona kwabo ngoba abantu abamabhizinisi laba abafuna imali lanxa babemthanda uTrump kabasoze bekuvume lokhu ngoba ungabona ukuthi abantu bangikhona bayabhidliza emadolobheni thina lapho esihlale eWashington bayabhidliza e-Oregon bayabhidliza ezindaweni eziningi bayabhidliza lokhona bakwenza eWashington DC mhla 6 January kwakuyinto yababayejayele kwamanye amadolobhu ukuthi bahamba bebhidlisa.